Lokhu kuphume ngosuku lwesithathu lomhlangano wabakumsebenzi wokwemba oweZimbabwe Chamber of Mines Conference oqhutshelwa eVictoria Falls ngesikhathi uZulu weZimbabwe ekhala ngokuthi akasela themba lemali yama-RTGS engasamukelwa ngosomabhizimusi abaningi lengatsha eziningi zikahulumende. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi lokhu sekubangele ukuba amabhanga aswele imali eyaneleyo yokuthuthukisa umnotho welizwe ngoba iningi selifihla imali ngaphansi komqamelo. UManguja uzame ukuchasisa ukuthi kungani umcabango wokusebenzisa idola leMelika lingalungelanga ilizwe, esithi iRBZ izasungula indlela zokuthenga igolide entsha ebizwa kuthiwa yi-gold-backed digital tokens ezasetshenziswa loba emavinkilini nguZulu.
Siyaxeka njengelizwe ukuthi singasebenzisa imali yeMelika ngokugcweleyo, akuyenzi. Ngakho kufuze siqinisele ebunzimeni lobu singesali siya phambili. Lizabe lithenga lisebenzisa igolide lenu, kusitsho ukuba lizathumezelana imali lisebenzisa uhlangothi lwethu.
Ingcwethi ecubungula ngezombusaze umnumzana Farai Mushoriwa usole okukhulunywa ngabe-RBZ esithi akusoze kusebenze eZimbabwe ngesimo somnotho esikhona esizweni sokuwa kwamandla edola lakuleli nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kuzaba lomthetho na ozasekela lokhu ngoba angeke sibe nemali entsha engela siphawulo sombuso?
Umbuzo lo ugcizelelwe ngumphathintambo wedale lephalamende umnumzana Godfrey Dube esithi ilizwe kalisebenzise imali mbolekwa, le lizwe lizimele ngezomnotho.
Ngabe iZimbabwe iyabuyela isebenzise imali yaseMelika, isebenzise imali yamarandi pakana i-economy yethu ibe ngcono? Ku-obala ukuthi lokho kwenziwa ngugavana yokuphikisana loZulu wonke lakanye lama-members awe-parliament amaningi ale feeling yokuthi ngabe siyabuyela sisebenzise le imali okwesikhathi esifitshane sisalungisa okwangkhaya.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uyasekela ukuthi uhulumende asebenzise imali yakuleli, kodwa okwe-e-gold akusebenzi ngoba uZulu omningi usemaphandleni.
Hhathi kayisebenzi eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu abaningi eZimbabwe bahlala emakhaya, 60% e-population yethu ihlala emakhaya, i-connectivity hayi kayikho.
Umnumzana Joel Gabuza omele ibhinga edale lephalamende uthi isizathu imali yakuleli uhulumende esithi kayihlali yindlela esetshenziswa ngezinye inkokheli ukweba.
Akula muntu oyifunayo layo, uhulumende kasayifuni, kodwa ayisoze iphume ngoba ngani i-reserve bank yayisebenzisa ukuthi betshontshe kuhle, bengaprinta ama-RTGS bewafake ku-black market, sebeyakuquluza wonke ama-US ayabekhona ku-market betshintsha lama-RTGS ukwenzela ukuthi betshontshe imali yabantwana beZimbabwe.
Abe-RBZ baqina ngelokuthi lokhu kusemthethweni kuziqondiso zebhanga leli ku-section 49 laku-7.2. Igolide lemali leli e-RBZ ithi izabe ihlala kumakhadi ahambelana lawa amabhanga njalo isetshenziswa ngobulembu be-inthanethi emavinkilini. Intengo yempahla ikhuphuke ngezinga eliphezulu kakhulu kusukela kumaviki adluleyo. Lokhu kubangelwa yikuqonga kwentengo yokuthenga idola leMelika elilodwa kubosiphatheleni eseliqanse lafika kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.